ngomthetho kuqhakathekile ukuthi ama-by elections enziwe kodwa ngepolitics yeZimbabwe asoze enziwe ngoba ungakhangela ama-by elections uma engenziwa amaningi angikhona abe senziwa endaweni kuma-strongholds e-opposition lapho abaphethe amandla izanu PF kayifuna ukuthi khonakhona kwenziwa ama-by elections ngoba bayakwazi ukuthi kungenziwa ama-by elections bazadliwa especially umnotho unje abantu abaningi bayizondele ibandla lezanu PF so mbona ngazathi uma ungenza i-by election ukuze ayi-expose kakhulu kuyiyangise ngoba yona injongo yayo ukuthi idilize i-opposition so kwephulwa isisekelo kwavunyelwa ukubana kwephule isisekelo ngokuxotshwa abantu abavotelweyo kusaziwe ukuthi bengaxotshwa kulo mkhuhlane bube sokungasavotwa so mbona ngazathi kathesi umkhuhlane usetshenziswa entweni engayisiyo usuliviko ukuthi kungavotwa kungayisikho lokho kodwa kusesatshwa nje i-politics
kungaba into embi yini fuzwayo ukuthi njengoba abantu sebeqalile ukuhlatshwa uhulumende ahle amelele ukuthi kuhlatshwe abanengi andubana enze ama-by elections
even kungathiwa akuvotwe ibandla elibusayo liyakwazi ukuthi lizadliwa so ngenxa yokuthi liyakwazi ukuthi lizadliwa ngabantu abaxotshwayo ephalamenti iningi labo bebe sezindaweni lapho abaphikisayo abalamandla khona so mbona ngazathi njengoba ubaba sinuzwile esitsho ukuthi yena i-opposition ayithandayo yiphi njalo i-opposition le ayithandayo ayitshengisa ukuthi ilosekelo oluningi so kuzadliwa yena kodliwe le opposition oba bayithandayo kube sokuba expose so ngesizathu salokho ukuze kungakhanyi ukuthi yena wephule isisekelo ngokuthi bevale i-by election becatha ngecorona besesaba ukuthi kuzaba expose ebantwini sebedliwe so yikho sebecatha ngokuthi kungavota kodwa eqinisweni ayisiso sizathu sokuthi kungavota isizathu sokuthi kungavota ukuthi kudilizwe i-opposition ngoba singakhangela i-corona ukuthi ngabe bayiqakathekisa njengendlela abakhuluma ngayo ngabe unkosikazi wakhe ophetheyo ngabe kayenza ama-competition akhe ngabe kabenza i-politburo ngabe umhlangano oyenziweyo nge-weekend emanekaland befuna ukukhetha ozareplace umoye ugwarazimba ngabe kayenzakalanga kodwa uma kusenza abebandlela ibusayo ayisiyo problem akula corona ngoba ungabona ungakhangela ma besenza ipolitics abo bedistributa fertilizer besenza lokhu nalokhu kuyabe kugcwaliswa abantu akukhakula social distancing kodwa uma sokuthiwa sokuzakhulunywa ngento ezingenza amandla ashifte from them bacatha nge-corona.